Umongameli welizwe lamhla ubeke amalunga alijumilane kuzikhundla zengatsha ezithiyeneyo kwathi abanye babo baguqulwa ingatsha abaziphetheyo. Kulabo ababekwe lamhla kugoqela abathile abaphuma emhlubuleni weMandebeleni leNkabazwe ababalisa bamnumzana uObedingwa Mguni, uMakhosini Hlongwane, uAbednego Ncube, wayekubutho uChinga Dube kanye lonkosikazi Sithokozile Mathuthu. Ingcwethi kwezokuhanjiswa kwembiko umnumzana Hlanhla Ngwenya uthi kwengezwa kwenani labaphathi ntambo abavele emhlubulweni weMandebeleni leNkabazwe kuyancomeka ngoba ilizwe livele lidinga ukukhokhelwa ngabantu abavela emikhonweni yonke yelizwe. Ukwenza kukamongameli uthi kutshengisa ukuthi uzama ukuthi aqede ukuxabana okukubandla lakhe kungakhanyi ukuthi yiliphi icele elilamandla.
Kukhanya ipolitics yiyo ebikhokhela izinqumo ezenziweyo. Ngoba ungathi uyakhangela kukhanya kulokuzama ukubalansisa amabandla alwisanayo akuzana uPF esithi ngesilungu ngama-faction.
Osakhulayo unkosazana Emangulube uthi akukho okuningi okuguqukayo lanxa umongameli angantshintsha abaphathi ntambo bakhe, kodwa lanxa kunjalo uyancoma ukungeniswa kwabantu abatsha abafana labo mnumzana Hlongwane lo Patrick Juwawo okulakho ukukhuthaza abatsha ukuphatheka kwezombangazwe.
Abantu abanjengobaba uThinga sebekhulile abaselawo amandla okusebenza, kodwa siyemukela abasakhulayo njengabo Hlongwane.
Ingcwethi yokucubunguleni ezombangazwe umnumzana Godwin Phiri laye ugcizelele ukuthi umongameli aphatheke ngakho yikulungisa ukuxabana okusebandleni lakhe evala izikhenxe ukuze zingavuleki ngamandla. Kungakho inguquko ebekhona uthi ayilani lokuthuthukisa ukuphathwa kwengatsha, kodwa kujonge ukuqeda ukuxabana phakathi webandla lakhe.
Abaningi bangikhona abantu kade sivele silabo suka ku-1980 abayengena ku-1985 and ngabantu kade bekhona eZimbabwe isifa ifika lapho esikhona namhlanje. So okumangalisayo ukuthi okutsha abazakuletha laba bantu yikuphi.
Abanye abaguqulwe ingatsha ngumnumzana Obert Mpofu osuke kugatsha lwezemigwaqo waya kwezenotho, uMonica Mthwangwa osengumsekeli wakhe kanye loHlongwane ongumphathintambo ongela gatsha oluqondane laye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingunothando Spanda.